Njengabatsha abe-National Democratic Working Group sibona ngelacala elenziwa uMnumzana Job Sikhala ekukhulumeni kwakhe e-UN e-Geneva Human Rights Summit, ngoba wakhuluma iqiniso akakhuluma ngamanga, njalo wakhuluma iqiniso ubani wahlala insuku zinalezi wazikhulumayo esejele. Akulala uthi alukhulumayo lungamanga lokuthi wayetrithwa njani ngiyokwazi phakathi. So akula umuntu ongahamba emncindezeli ethi ukhuluma amanga, and lokuthi kuthiwa bengakwanisa ukumbubha khona lokhu ngoba umuntu ukhulume iqiniso, ukhulume izinto adlulakizo, akusonto elungileyo, and kuphambana lamalungelo oluntu nxa sebezabe besenza njalo amalungelo ezanopiyefu lakahulumente.
Ithoni ke nxa sesikhangela uhlangothi lokuvikelwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe.
Ngasubona ukukhuluma iqiniso and ukukhuluma about amalungelo oluntu e-United Nations sekubophisa, kutshengisela ukubana silenkinga enkulu njengelizwe leZimbabwe, silenkinga omele sibhekane layo ngqo, ephambanisa abantu emkhanye enjalo ekuyenza kube sobala ukubana abantu abavikelekanga eZimbabwe, njalo lokuthi abantu eZimbabwe noma ngubani kathi sakusamelanga ekhulume nxa encindezelwa. Ngesilungu bathi akusela freedom of speech, and yinto engalunganga naleyo ukuthi sikhayele ukuthi ilizwe libe le-setup enjalo ukubana umuntu kasavunyelwa ukukhuluma iqiniso, njalo ngokukhuluma about amalungelo oluntu kuma-platform anjengayo-United Nations.
Yena uMnumzana Job Sikhala uthini ngalokho, njalo ukhangelele ukuthi uzaphenduka na eZimbabwe kude kumbe sesesaba ukuthi engaphenduka uzabona?
UMnumzana Job Sikhala, sikhuluma ungaphandle kwelizwe uthola usizo lwezempilakahle ngenxa yalokhu kwabangelwa laba ke ababemvalele amalanga wonke lawa esejele. Kodwa ukuphenduka yena uyaphenduka, kula muntu ongabaleka endlini yakhe. UMnumzana Job Sikhala umkhokheli omelele ukukhokhela abantu ephambi, akasogwala ukuba ningabaleka, hathi ukuphenduka yaphenduka eselathiwe. Ngeke abalekele ilizwe lakhe, ngeke athiye abantu beZimbabwe, hhayi ayisiyo ikharakta yakhe. Ngumuntu ozaphenduka and umuntu ozakhokhela ephambili, kungenani akulalutho olumethusayo, ngoba kulanto embi ayikhulumayo, ikubona kulalapha aphuma khona esithi yena uzimisele ukufela lokhu akholelwa kikho, ngoba yena akufunayo yiZimbabwe e-democratic. So uMnumzana Job Sikhala, yebo kuyamthinta ukubana kulabantu abasacabanga ngaleyo ndlela ukubana kubi ukuthi ekhulume ngamalungelo oluntu, kodwa akumsusi lapha umi khona, njalo akumsusi eqinisweni, lokhu emeqinisweni.